So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 25 kumpandula 2022 ngokhefu Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala obele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalito ushube kwazi ukuthi khona sebezi
abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele e New York izolo bathi ukanye ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi izimbabwe zibonakale njani azikho ukukhalela ama-sanctions na
bakusola lokhu abakubandla le-ZANU PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa kumbe zizagalala umsebenzi. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly e-New York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU PF. Bekuxokozela izolo e-New York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 Movement labo batshengisele becudoza okwenziwa ngabe-CCC. Umnumzana Tambulayi Gwegwerere webandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala obele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalutho ushube kwazi ukuthi khona sebezile sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzeni i-narrative yabo indaba ngokutsho kwabo siphumelele.
Ugwegwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe sifuna ukhetho olusegcekeni ukhetho oluqondileyo ukhetho olungaseze lwenza ukuthi khona nxa luphela laphana so uvuka indaba ezihlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yokuqala ebesingayo naleyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili besinendaba yelukhuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni usithole usentolongweni abanye abangu-15 basentolongweni enyathini bonke abantu abaselokhuzeni abaseZimbabwe ezikhundleni zokuba yinkokheli ze-TPC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunikezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgaqo ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngaba abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendukile useye. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaze ukuthi
yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza eleZimbabwe okungelangqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje abalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho, kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani, asikho ukukhalela ama-sanctions na ukuthi ubukhokheli bethu obukhona thesi bubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga, ayisikho kudinga ukuthi kube lokulezidezo zenotho yini ekubukhokheli bethu okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kakahle. Ezinye izinto yebo ye singazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela kunobana batshengisela bekhona bakwelakithi eZimbabwe bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU-PF ayisile bopha abantu.
Unkosikazi Sekayi Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umlangagwa wenza imihlangano emnengi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lotshintsho investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle especially emhlweni noma-China even la ku Western Bloc la ku labo Russia wonke ama countries ana la amaningi abuyile sibili azozama ukuthi a invest eZimbabwe ngelokuze inaleyane Zimbabwe is open for business. IZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe sicho okade kungayisikho akade kungekho khona izolo, kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama sanctions. President ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama-sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile, abantu beZimbabwe bengabaleki beziphiphela kwamanye amazwe.
Ugawule uphinde wathi
umumo womhlaba nje ubona umi mazonzo unje izinto zikhwele zakhuphuka, asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezimpi ezikubo Russia ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondile, hathi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nxayelamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo, ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balutshwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahonzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMatweni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yona bazasinika at least okuncane, but sabona ukuthi kwena nge-payday kwakungekalutho. Iholo zenu these days ukhanya ngani hayi asisakholi njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa i-government ingakayenzeli lutho by mhlaka 26 kumele abantu bazishalele endlini. Simelele ukuthi khona u-employer wethu at least azame ukuyenza something because imali ethi izuzayo kathethi vele ayisakhwani, akula lutho. Asingeke sikhwanise ukuthi khona si-reporte for duty from mhlaka 26 isiya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libona zani uhulumende uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe isebenzi esihola imali encane sihole malini?
Thina ethi ukungangeleka phethu ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 US kumbe equivalent nge-black market rate at least ngaba ngcono. because the actual money about Abasinika is 175 years, and when I put 175 airport allowance. So over which it's 75 and at any time when I will keep a benefit of the 100 and then 100 years in a around 50,000 RTGS and 50,000 RTGS levels with a very high pay limit. And I can remember when I came to give them to the it is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, if you at least about 6,000, about 40 kgs, already, it's one of 12,000 is going everything into Bukela. Unafagi cooking oil, unafagi nyama, unafo, unafagi chevo, very absolutely.
Unuzala neva nyawunzi, umele IPTUZ, esavele ni 71 North, stokela ye, ese wange. So angen ukusigaba esilandelayo sikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana uSergei Lavrov ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abaze abakhulumayo abathi leRussia lenza ubujabha kwele Ukraine kusukuqhutshwa ukhetho lwe-referendum ezabelweni eziqoqela iDonetsk. Bayavota kwamanje ezabelweni lezi ezikutunwa ngele Russia, kubika abezindaba abe Reuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo ele People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu, kodwa bakubandla le UNITA bathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala lesenethi kwele Melika bathi kumele kuvinjwe ukwenziwa ngumnumzana King Jong Un wakwele North Korea ololonga ngamandla izikhali ze-nuclear. So kwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyawazi ukuthi usuku lokutshona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu ladlula, so ke uya phambili pho kuyenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolwesi lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela baba uDube, abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitshele ukuthi pho kuyenziwani kuya phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje sithi nje sonke umbumbi wesizwe sihlanganeni sakheni izinto eziza kwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngitsho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni nokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa engalandelwa ngendlela eyiyo. Kulokhu kuhambisana lokuphepha ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa. Ngoba kudala kokuvele kuthiwa kuthi into nje iyazila. Xa usizwa igama lokuzila uvele ungabusayidinta leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane into leyiqhubeke iye phambili. Nalapha-ke emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwubuzwe inkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzwe wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe samthokazi ngenkosi, so ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha endaba. Nxa usithi isizwe kuvele kule sitsho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la inkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho, kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikhondanana namakhumana kuphela ikhondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe
yeyodwa
ukuthi kube lokwehlukana esizwe
yes siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa so nxa kunjalo okuthowe lapha ukuthi kumele kulungiswe
kumele kulungise ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantunga yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion ngakho ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambeni siye phambili
ye lapho ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ngwenya yes, this is where it's a color of Los Cristo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachati lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usese umuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha ngakho ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abanye bebuza ukuba kambe singaya emacansini nanxa singatshati yonke leyo mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi uPaul nxa ekhuluma kuTimothy uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengasobazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodade wenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kobudlelwane bokuthi ngithandana lomunye umuntu silungisele ukuchada kwehlukene lokuthi ndlela kanjani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana linelithandanayo lingatshati kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshati ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selise phakathi kwehlazo ngakho abantu abasha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi likaNkulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodadewenu kumbe njengomfowenu okwesibili ilizwi likaNkulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini uNkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni ayisonto kumele yenziwe ngaphandle komtshado yikho sibona ukuthi yonke into leyenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo undubo ezinenye sokusiba lo mntwana sokusiba lesifo abantu bengalungisanga kusho izinto sasibone kuzothiwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama kumbeke etoilet wabaleka ngoba umtshiye egodini ngoba umtshiye ngaphandle kwegedi yechurch kutho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibheli ithi yonke into lesikhathi sayo kulesikhathi sokutshada kulesikhathi sonesi sokuba lithandane lingatshadi kulezinto ezenziwa ngaphandle komtshado lezinto omele zenziwe phakathi komtshado uNkulunkulu lenhloso ngomtshato ube umtshato ungcwele njalo umtshato umele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, igama lika Jesu siyathandazela abalaleli bethu, kuba basize uNkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukutshata bethandana. Bancede uNkulunkulu wami babasigcine beze bethatha umtshato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso esigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama lika Jesu yathandaza, amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungathini lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjo sedulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamo selinqotshwe nge-1 kanyanga elengezi Platinum Stars, kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lichayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga, ikanti iqembu leTriangle United linqobele iHerentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenzele eThailand ngamaruns ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lamaruns angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha, kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela amaruns angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSydney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Akalisi boxing nile, I think level. Kala labafana sikhomba udlala, nasenjoyini army. Manje usenjoyini army abangani bami batshele omkhulu weLuwelan Barracks. Kuthi kule kushomi osegrade kuthiwa nguGreen bathi kubise la bangitata bangihambise eLuwelan Barracks ngaqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lam and babedisa ama-rugby player ama-giant amakhiwo ngibatrying one not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
uGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professor Ringo Starr. Yeah. All kid power in them, I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Cholo Fighter, Michael Papala, Kid Power, I used to spell Kid Power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela owayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni uThamsanqa Dube.
Uthambo uThambo wabuya efuna amathini futhi ngimsebenzi manje wabuya wathi ebuya kathi ubuya efuna ukuthi ayisparinga lami manje ngathi kathi ngifundise umfana iboxing ngamfundisa iboxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa iYoung Arts elaproducer abadlali abanengi abayibo ababe uphethe umdlalo kusigaba seMathebelele ngama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu abesikaradini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo kaqhube phambili ngomsebenzi wakho omuhle.
Iqembu leYoung Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wengqindi yochutshelwa kobulawayo ngomgqibelo okubizwa ngokuthi yiNational Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJaden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji, sike sizwe ezomculo.
Ngibingelele kini nonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo ngibulisa ngqubile okwamthimkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcweleni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami support isuka kunina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze support. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ngingaya laphana nakuFacebook uthi uGuluva weSintu Music, uyangithola nakuInstagram nakho ngathi uGuluva weSintu Music uyangithola, uye nakuYouTube futhi uyangithola futhi nakhona. Ngithola ngiqhubile wakwamthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje, bengicela i-support ukuthi nami ningisupport, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu Jagalekaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngoGuluva weSintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelemelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo uMongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngolibalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.